So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngithatheleli thuba ngibonga uTanono kaWande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izo lukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesithathu mhlazi ku-24 zibandlela 2024 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla le-CCC lilandula imbiko ethi ibandla le-ZANU-PF selihle lathola izihlalo ezinhlanu ngoba lingancintiswanga kulandela ukususwa kwabamela leli bandla ngumthethwandaba.
Lokhu kungamanga iZANU-PF ayilasihlalo esisitholile kube nempumela nje yedalela ikhodi elithi amakhandidate azavunyelwa kodwa ngomthetho nasinelungelo loku-aphila-ke e-Supreme Court.
Owaye ngumsekeli kamgcini isihlalo webandla le-CCC umnumzana Job Sikhala ulakho ukukhululwa lamuhla ngemva kokuvalelwa kwenyanga ezedlula umnyaka lengxenye nxa engatholakala engelacala.
Indaba kaSikhala indaba yobuhlungu kakhulu njalo indaba ephumisayo okusegcekeni ukuthi uhulumende okhokhelwa yiZANU-PF walapha eZimbabwe zakho ukuqakathekisa amalungelo kaZulu.
Abahlali bakobulawayo bathi kufanele ikhansili yaleli dolobho ivuselele ukusetshenziswa kwesitishi esigaya amandla kagetsi ngamalahle esebulawayo thermal power station ukwenzela ukuthuthukisa ubulawayo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ibandla le-CCC lilandule imbiko ethi eleZANU-PF selihle lathola izihlalo ezinhlanu ngoba lingancintiswanga kulandela ukususwa kwabamela leli bandla ngumthethwandaba. Ugatsha lwezokhetho lwe-ZEC lubike izolo ukuba abeZANU-PF ababemele ukuba ngamakhansili sebehle banqoba ngoba bengancintiswanga. Laba ngabathi umnumzana Costand Mombe owechiretzi kuward 6, umnumzana Brighton Nyashadzashe Mahia, laye njalo owechiretzi kuward 7. Umnumzana Abdurrahman Sapa oweHarare kuward 5, umnumzana Rufaro Daniel Matsika laye njalo engoweHarare kuward 18. Lo mnumzana Simbarashe Ngarande owenyarame RDC. Kodwa isikhulumeli semandla le-CCC umnumzana Promise Mkhwananzi utshele iStudio 7 ukuthi bazakhweza lolu daba lokwalelwa ukuncintisa emthethwandaba ophakemeyo owe-Supreme.
Lokhu kungamanga iZANU-PF ayilasihlalo esisitholile kube nempumela nje yedalela ikhodi elithi amakhandidate azavunyelwa kodwa ngomthetho sinasinelungelo loku-aphila-ke e-Supreme Court inqinta-ke le-decision kuyiziguqule kufakwe i-decision ele-justice ezavumela ukuthi amakhandidate ethu avunyelwe ukuma kulelo khetho.
Manje sona isikhathi esikhulunywa ngumthetho kubana li-aphile asikayeneli na njalo likhangelela ukuthi liza aphila nini?
Isikhathi somthetho asikaneli impumela le iphuma emhlaka 19 January kumele amalanga-ke angu-15 esingakwanisa khona uku-aphila-ke i-decision leyi. Njalo sikhuluma sothanda ukwazisa-ke uZulu weZimbabwe ukuthi sizoaphila le decision e-Supreme Court.
Manje zona izizathu zoku-aphila elibona ungani ziqinile ngeziphi njengoba umthethwandaba wona usufake isinqumo sokubana kumele bengancintisi labo okuthiwa bengancintisi?
Isinqumo sifakwe lidale elincane, thina sizo-aphila edaleni elikhulu kunalelo elifake isinqumo. Isizathu zethu esikhulu singesokuthi akula muntu ofuze alise ukuncintisa eZimbabwe, njalo encintisa azikhethele ukuthi funa ukuncintisa ezimele kiwa independent ngokufuna ukuncintisa engaphandle kweqembu lingaba yi-PPC, lingaba yiZANU, lingaba yini. Wonke umuntu weZimbabwe uvunyelwe ukuncintisa ngaphansi kwesinqumo somthetho ese-constitution yezimbabwe. Zimbabwe ungakhangela ngo-August 2023 ukhetho olukhulu olwenziwe eZimbabwe abantu bavunyelwa ukuma abanye bazohamba baba babili babili ku-Triple C kusenziwa yiveke nale esisalisa abantu ukuma kodwa abantu babekwazi abakhokheli babo ngalokho futhi konkona njengokwenzakala ngo-August 2023 ama-candidates avunyelwe na isimo emabili mabili kube njalo uZulu uyazazela yena ubukhokheli bakhe abafunayo
manje inkuthazo bani elipha abalandeli bebandla abafuna ukuthi baye kuvota kuyini elikukhuthaza khona ukuthi bekwenze kathesa
ikhuthaza abalandeli bebandla labasekeli bebandla labo bonke kuqela nabakhandidate bethu ukuthi bebezonke bekuground ke bekhankasa bemelele ukuthi sizwe ukuthi Supreme Court iza kuthini sikhangele ukuthi kufuze sinqobe kulolu daba abantu bethu bavunyelwe ukuncintisa akukho emthethweni akulunganga akufakwanga emthethweni ye-constitution ukuthi abantu baliswe ukuma besalisho ukuma ngaphansi kwebandla ababefuna ukuma ngaphansi kwalo ubukhokheli balelo bandla bubavumela ukuthi bame ngaphansi kwebandla lekushipha.
Hello ke ngumnumzana Promise Mkhwananzi isikhulumeli sebandla le-CCC ubekhuluma icingweni le-Studio 7 eseHarare. Golunye udaba olufanayo owayengumsekeli kamgcini isihlalo webandla le-CCC umnumzana Job Sikhala ulakho ukukhululwa lamuhla ngemva kokuvalelwa esitokisini okwenyanga ezedlula umnyaka lengxenye nxa engatholakala engelacala kumbe elalo icala. Usikhala wetheswa amacala amabili elokuphehla udlame lolokungaziphathi emphakathini. Amacala omabili alesigwebo esingedluli inyanga eziyisithupha okutsho ukuthi nxa umthethwandaba ungamfumana elecala ulakho ukukhululwa. Sixoxe lolwela amalungelo kaZulu umnumzana Charles Nyoni.
Indaba kaSikhala indaba yobuhlungu kakhulu njalo indaba ephumisayo okusegcekeni ukuthi uhulumende okhokhelwa yiZANU PF walapha eZimbabwe kakho ukuqakathekisa amalungelo kaZulu ngoba umnumzana Sikhala wabotshwa wafakwa entilongweni kungenacala amapholisa aseqalisa ukudinga ukuthi icala alethiswe elani umuntu ephakathi njalo bemnitha ibheli thina sonke sikwazi ukuthi okusemthethweni ngokuthi umuntu nxa elicala uyahamba phambili kukamantshi aphiwe ibheli abuye azomelela indaba yakhe nxa egwejwa agwejwe nxa kuyukuthi indaba yakhe ifuni ifayini ifuni ifayini so lokhu sokusithengisile okusegcekeni ukuthi hhayi indaba kaSikhala akulacala alalo ngaphandle kokuthi yena i-political prison njalo iZANU PF nomnangagwa bazimisele ukuthi bamhluku njalo bathatha amalungelo akhe bawaphosile ngakhatshana.
Manje nxa sikhangela abanye abakutshoyo ukubana kukhanya udaba lolu ngezombusazwe ayiso lokuthi ludaba lwezomthetho wena ukubona njani?
Ye liqiniso leli kusegcekeni ukuthi indaba zombusazwe ngoba abanye ababotshwayo ngemuva kwakhe basuka baphiwa indaba zawo zaphambili kwamantshi baphiwa amabheli abanye baze baya ukuyasiva amasentensi akhe yena eyakhe indaba ilokhu hayi ayikafiki hayi kayimeye kusadingwa lokhu nalokhu nalokhu okusegcekeni nje ukuthi hayi indaba le ayiso ndaba yecala but indaba yokuthi indaba zombusazwe sebesebenzisa intshelongo ukuthi balisi abantu abalwanayo endabeni zombusazwe.
Sike saxoxa labanye abathi kungayenzakala ukuthi umnumzana Sikhala usekhululwa ngoba ibandla leZANU PF lifuna ukuthi engakhululwa kube lokudonselana amandla kubandla le-CCC. Ubona kuliqiniso yini lo?
Ukuthi engabuye bese futhi ukudonselana nobani amandla ngoba uhulumende obelimisele ukuthi abhixikize ibandla eliphikisayo ele-Triple C wazama ngandlela zonke azigwalisayo ukuthi engathi kubopha oSikhala kanye nabanye abafake entilongweni kuyasala kungelabantu kuyasala kunabantu abavokhana abantutshwane so i-systematic indlela ayisebenzisayo ukuthi abhihlize i-opposition party kwele Zimbabwe.
Manje njengoba ungomunye oyabekhona emthethwandaba ubona ungani nxa kuyikuthi uzagwetshwa ukuthi ahlale njalo entilongweni line liyaba likhona likuza kuthatha njani khona lo
kusithi ukuthi ngoba kathesi sesesaba ukuthi sikhulume njalo sitshengisele okusegcekeni ukuthi asivumelanda lokho kwenziwa nguhulumende. Ngoba kathesi uhulumende engakubopha sohlajikela amakhikha chana bakhohle ngawo njengalokho esikubona kwenziwe kuhlala. Kuyikuphulwa komthetho ukuthi athola elitayi kube sekufaka kumele agreje ngoba already usekuhlalise kumnyaka wonke ephakathi elokhu ekurimandi. So basically usesevile isentensi yakhe akumele ayisize. So akusena nicala abangalithala analo elokuthi bangafuna ukumgwetshela lona.
Lo ke ngumnumzana Charles Nyoni olwela amalungelo kaZulu ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseHarare. Abahlali bakobulawayo bathi kufanele ikhansili yaleli dolobho ivuselele ukusebenza kwesitishi esigaya amandla kagetsi esibulawayo Thermal Power Station imanyene lenkampani ebona ngenhlelo zamagetsi ukwenzela ukuthuthukisa ubulawayo. Lokhu kuphuma emhlanganweni izolo lapho obekuthe gwaqa izakhamizi inkampani yamagetsi kanye lekhansili yakobulawayo ukuze kwethulwe impumela yokudingisisa okwenziwa ngamakhansila ngalolu daba. Isitishi lesi esisebenza ngamalahla kodwa ukathesi singasisebenzi yiso esabangela ukuthi idolobho lakobulawayo laziwe ngokuthi kukontuthu ziyathunqa. Okuningi ngalolu daba sikuzweni kungxoxo osithandekile Mhlanga weStudio 7 ayiqhubele unkosazana Permanent Sibanda, umqoqi wenhlelo kunhlanganiso yebulawayo Progressive Residents Association eyiyo eqoqe lumhlangano.
Sibe ne-opportunity yokuthi sandelele ukuthi amakhansili amaningi matsha yokuthi sibaxwayise ngodaba lolu and then labo saba le meeting last week sabanika ithuba lokuthi bayeza ukuthi kanti sebe uhamba njani, ukuthi ngobani o-owner those power stations a-owner yi-city council kumba onwa yizeta. So namhla baphinde basitshela ukuthi hhayi ama-type disk akhona ekhansi indawo leyana ingekabanti ngekamasipala. So sesisuka sazibuza yes sidiscasa khonapho ukuthi ma indawo ingekamasipala izesa yona i-power yokuthi i-ECD commissioner kumbe isivala ithatha ngaphi, akumelanga kube ngumasipala yini oyenza nqumo zona lezo. Hayi khona uzesa.
Kodwa sikhona isinqumo elisithethe yona.
Isinqumo esisithetheyo ukuthi kumele indaba leyi siqhubeke silumisana namaminista uresident sasikhandela ukuthi sizangeja lo minister of energy ukuthi sihlale phansi labo sibona kuma-higher offices abo bayithatha njani indaba le and then sasesivumelana or sasesicela ama-councillors ukuthi beyikhuluma ku-full council. Savumelana ukuthi maybe there is need yokuthi yenge ama-experts ama-engineer abaza-assessa indawo leyana bebona ukuthi vele yona iyadingakala ukuthi i-commissionwe or kule ndlela zokuthi inga-revivewa ukuthi ngama-investor e-investor kusho. So sivumelana to ama-investigations wona la kumele qale ukuyenzakala.
Ye, kahle kahle luqakatheke kanganani lolu daba njalo zingalungiswa zizaletha amahluko bani edolobheni lakobulawayo?
Singakhangela khathesi kobulawayo kuhlala kulama power cards esemapower station leba ibisebenza encap just that na amagetsi engekho then khathesi we are relying on ewine na kungaba the source ewine ubulawayo kalasho power black out because i-backup isalive kabantu idolobhe i-inference izimfeza lapha sikhuluma ngabantu abasebenza ezesa ama-employees awezesa sine sikhulume ngabantu abasebenza ku-industry in other companies ngoba ama-companies aphila ngezesa khathesi sesi 2024 to cut into technology. So we choose now in yellow market. Other companies will not see the need to come. Yes, in the Sahobulaway. So I would pick up 36 times to the Sahara, and I would pick up my driving elements over to the party among Lana Abuna, Ogulaway. And also, Nama historic landmark of Ogulaway. Ogulaway, we are going to get 22 years old. Nase wikichiyo, sezinga tatuli ibangkwa na otwa what are you saying about Bulawayo. Also, katesa wa kibemi za sikwezi la maatare. Gule jendia wiki aba kwela even more. Nako gule low supply of electricity. More abantide kumugu zwa injesa in Bulawayo because as you say, we believe that to get the car power. So, abantide wa kibemi za sikwezi la maatare. And that's just how you look at this kilo chesi kaba ngani banga nyeno.
Lo ke ngukhosazana Permanent Sibanda umqoqi wenhlelo zenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association obexoxa icingweni lo sithandekile emhlanga we Studio 7 ekuBulawayo. Okwamanje sengithethe la imuva ngelichiya izandleni zenu lina balaleli bethu kumbono wenu elisithumele ngeWhatsApp.
Siyabulisa ku Studio 7, siyabulisa ku Studio 7 linjani basasazi. Igama lami nginguVusimuzi Ndlovu laphana ngisuka endaweni yasenkayi khona ngale Golitshene kulamajahama. Bengithanda nje ukuthi ngibe emfishane kakhulu. Le ndoda okuphaya ngutshabangu le ngihle ngihlale phezu kwendawo. Kumhlophe nke ukuthi ithengiwe ngoba akula muntu ongakhipha abantu ethi kuthiwe makuvotwe kahle. Ekwathi kuzothiwa makuvotwe kahle ngoba ma kuvotwa kahle manje umbuzo wami ukuthi ma kungathiwa kuvotwe kahle iZANU-PF obisaziwa ngokuriga, irige kungena abantu bezanu-PF uzajabula nalo utshabanga ngoba evele ethengiwe nje kuyinto esegcekeni ngoba angeke udlale ngerisk ukuthi makuvotwe kasha kufana nokuthi uthi umdlalo webhora mawuqale kasha itimu eyesiwinile ukuthi makuqalwe kasha ngoba bavele barobha nje kwatshontshwa amavoti abantu nje kuphinde ukuthi makuqalwe kasha ma sebewakhetha amavoti abantu uzathini utshabanga yena
livuka nje Studio 7 livuka njani hayi siyavuka thina ngingomeli igwanda ngiyakhala la khala ngalaba abalandeli bezanu and amashona ngithi as a whole ngithi ngikhale ngalaba abantu basempumalanga. Laba abantu basempumalanga sebethethe badoma ingqondo zabantu bakithi. Laba nje kwezinye isikhathi singasingababhekanga banamandla. Angazi noma banamandla noma banamaqhinga okudoma abantu. Lalila nje loba balothwa ngumalakhi inkomo yokuthi ukhuluma uthi ngezanu-PF. Ukhuluma uyayincoma izanu-PF yenza lokhu nalokhu nalokhu. Mhlawumbe ikuthakathwa lokhu akekho umuntu right ekhanda. Alright kahle kahle ekhanda. Sorry baba malakhi inkomo ukutsho njalo kodwa ngilokuthi baba. Vele ukudlala ngesikhathi ngoba hayi simqondo ukuba ngibaba awukho kuwe next nje malakhe inkomo sothi malakhe inkomo hayi into yokukhuluma ama ngozothi wena abantu kumele babambane kukhitshwe izijezi kukhitshwe izijezi zomnotho okufitwa iZANU-PF thathwe izijezi zomnotho okufitwa abantu baseMpumalanga amashona kulungiswe amashona lendi yonke izinto zibe rightly mathathe ikhombi imashona nemathebelo zabona there is a huge difference
sanibonani bafowethu nasanibonani basa akazi nonke nje siyanibulisa mthokazi omuhle nonke bafowethu bengakhuluma bekhulume oJoseph Chuma nabogawule nabo laba omalaka inkomo bekhulume bethini beqamba amanga bekhohlisa abantu kodwa okusalayo ukuthi bonke abantu sebeyakwazi ukuthi vele baqamba amanga iZANU-PF ayikho into eyenzayo okugcineni nje kuphela ihlukumeza abantu ilizwe liyaphela kuyinhlekisa lokhwana kuyayangisa kuyanyanyisa okwenzakala ezweni amazwe wonke ngicabanga ukuthi wonke akusadeki manje ilizwe lakithi yilo elihamba phambili ngokuhlupheka kuyanyanyisa izinto ziyakhuphuka ezitolo akuna price control akuna lutho omunye noma uzenzela umathanda ilizwe nje lingenamthetho uma kufika odisemba izinto ziyakhuphuka fana kwamanye amazwe izinto sihambe ngomthetho ngendlela okufana sihambe ngayo khona akuna mongameli ilizwe lingena leader liyahlupha kodwa abantu babe lokho bekhuluma izinto abangazaziyo bafana nabo-Obed Mpofu nabo-Chuma ofana nalo baba lobantu Anglison Sibanda lo baba lohambondo uphelele ekhanda futhi angeke bomfundisi nalelo bandla la kamsho liyanuka siyabonga
singabisabinyela siyabonga siyadana kakhulu uzisengeza uchabangu esezenza yena osele party okuthiwa i-CCC besicela ukuthi imali ikhuluma naye inormalist Studio 7 ngelimqathanise lomunye umuntu we-CCC ongaba isikhulumeli noma uchamisa ngokwakhe uma uchamisa engekho noma ngubani ongamela i-CCC uzethi chazele kabanzi ukuthi yena u-secretary general wabekwa ngubani njengobana okwakungelangitsho nama structure e-party so yena wazifakwa ngubani ukuthi leso sikhundla sokuthi yena usengu-secretary general olamandla okurecola abantu abavotelwa ngabantu efaka abangane bakina usebenzela izano usebenzisa amakhodi ngoba amakhodi hayi ukukhisa abantu ethena ukukhula abantu uTCN selesikhudla esokuzibazela yena uyinkomo yomdaka akazwa lutho uyinothing uTCN so engabodlala ngabantu behluphekile siyabona
Studio 7 injani word gama ngufusumuzu mfaka khadeke ubungane umthimkhulu kumale ngasendaba zintuli hayi le ndaba yenkayile hayi izisubuhlungu phela angazi ngayibaza ngifaniselani ngoba le ndaba yenza laba ayilunganga neze yazama phela ulibala ngento yadlula kudala kodwa nokuvusa amanxeba lokuzivusa amanxeba khathi baqondeni labantu laba nginto ezabazenzayo mina sicela sami sisodwa nje ngicela ukuthi abantu bakithi emadebeni apha sibambane sibamadebele sodwa sibambane nje singabe sifaka amashoni endaweni zethu sivule iphathi ye-1 ngaphakithi emadebeleleni phezinto ezingazithandiwe lale phathi ebusale angeke ingenele kulokhona okwenza umuntu lo eloji yakhe angeke ingenele iyathula du
Studio 7 salibonani salibonani makhiwa mahle salibonani bantu bakankulunkulu linjani lonke lapha kustudio lapho linjani libingelelane lonke ngezandla libambane ngezandla beyine ndibambeni kweli bingelelayo tanki ngingabonga kakhulu naliphila livuka kuhle lonke ngiyalithanda kakhulu lonke alithanda abantu bamlimi lonke unganindiphisela impilo ende phisela impilo ende limsebenzeni uye phambili sibili phambili noma bakhona abazondayo balizondayo kodwa asibonke esilizondayo bangoba bavele abanye abaliqiniswa ngabalifuni tankini ndimbonise lapha ngokufitshane nje kufitshane hayi loo ndoda kuthiwa ngochabango lo usesibonele ilizwe iqiniso lihle hayi ilive lifile ngochabango futhi kalamcabangwa kule nto ayibhenefitayo ayidlayo manje hayi kodwa iqiniso lankhona hayi kuthiwa ke isindebele sithi uphondo ungaza kulugoqele ngelokhuza ngengubo liyahlaba luthutshe kumbe ilahle ungaza ligoqele ngengubo liyatshisa ingubo lithutshe hayi kuza thutsha konke ngiyabonga bakithi lemfitshane njalo tanki imukhumalo
Studio 7 ngiyabingelela njalo engingakutsho mina ukuthi yebo ngiyabezwa bathutshaka ngoright umakhubhela we-right umonzura layo we-right so laba bantu baba-right ekugcineni kuba njani asifundeni khona buti right abantu laba masithi baqondile benza into eqondileyo kodwa baphetha njani kugcina kunjani ekugcineni asike sivulele amehle siboneni izihlobo zama kulamntu i-right na
kustudio 7 mphinde mbuye futhi okusikhala ngayo uthabango madoda hayi kuzimo okathabango hayi siyamuzwa mpela lapho uteni ulungisa izinto maye sikuzwayo lapha sazi ukuthi iziqiniso elinganani ngoba kuthiwa uhambe ugijima wayekhodi wayebhlokha amakhandidate e-TPC kodwa kulawo mawadi kungelabantu so yikho mina bengikutsho before ngithi lina ezumsakazo kastudio 7 unondoda lo uthabango ngalimbuzi ngendlela okumele avuzwe ngakhona hayi uthabango ngalimbuzi masakazi bakastudio 7 uthabango liyamdlalisa uthabango nje mele limbuze mpela sibone ngathi ukuthi liyambuza mpela into ezikhona hayi lokhu kuthiwa besitshela ngebhayibhile yoke sitshela ukuthi abantu babhaphathizwa ukubhaphathizwa kubhaphathizwane ngubani ofuke abhaphathizwa ngokuthi ekhethele isikhundla sokuthi erhole iphathi akudingi ukubhaphathizwa yes or no mayebuza umbuzo malimbuza ukuthi otshabisa bavuma yes or no engabe lokhu esitshela ngento zebhayibhile ezingapheliwe la umbuzo ukhonapho yikho mina ngithi ngalimbuzi kahle uthabango
Studio 7 basakazi bethu abahle nami ngizophawula kancane nje hayi siyabona iZANU-PF iyakhampena straight ngendlela zonke izama ukuthi ithole lokho ifuna ukukuthola kodwa ke eqinisweni mina bengisekhaya iZANU-PF akula muntu oyifuna iZANU-PF akula muntu oyifuna iZANU-PF lokuwina angazi mina bawina njani abantu akudingi nokuthi uyabuzibonela nje abantu ngendlela abayizonda ngakhona abafuni nokuyibona bababona nje begijima ngezimoto apha abantu babe kugwade ngenye indlela ukuthi laba bantu laba hayi and izowina yona ngendlela ukuthi vele inesitsotsi sayiwina ngaso iZANU-PF bekani Studio 7 even nabantu abakhomentayo khona lapha kustudio 7 nguphi umuntu oliyekela imuzwa ekhuluma edefenda iZANU-PF ukuthi iZANU-PF ayiyenzi into ethile ngaphandle kwabo bona abasebenzela yona iZANU-PF yibo lokhu ubizo Joseph Chuma nalabo lokhu besithi hayi iZANU-PF seyiyenzile akulalutho njengendlela khona alaphana sokuzima lapha
la lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge WhatsApp kunombolo ezithi +12024650318. Kwezemelika umphathi ntambo wezobudlelwano bemelika lamanye amazwe umnumzana Anthony Blinken wazise ukuba ile melika lizaphathisa ele Ivory Coast ngoncedo lwemali efika izigidi zamadola emelika ezingamachumi amane lanhlanu $45 million ezaya kunhlelo zokulondoloza ukuthula emazweni akhelane lalelo lizwe. UBlinken wenze lesi sithembiso ese-Ivory Coast esigabeni sakuqala sohambo lwakhe lokwethekelela amazwe awezwekazi le-Afrika amane. Ukhangelelwe ukwethekelela amazwe abalisa ele-Ivory Coast, Nigeria, Cape Verde, lele-Angola. Ukuhlaziya lolu daba, uPraxedis Jeremiah Studio 7 uxoxe lomnumzana Butler Tambo ocubungula ezombusazwe lezenotho.
Ukuvakatsha kukamnumzana uBlinken kwele Afrika wasevakatshela amazwe amane. Lokhu kutshengisela ukuthi iMelika isizama ukudinga abangane abatsha njengoba layo ibona kathesi osekwenzakala ikakhulu eSouthern Africa, khonokho ukuthi amazwe afana laboRussia laboChina asebambene leSouth Africa kulethwa yiBRICS. Okwamanje khonokho ukuthi iUkraine ilwisana leRussia kutsho ukuthi iMelika simele idinga abangane abatsha. So kwenzakale khonokho ukuthi ubaba uBlinken ubhodile kwamanye amazwe kangena nge-Southern Africa kutshengisa ukuthi badinga abangane abatsha.
AbeMelika bakwenza lokhu bevele bejongene sibisibili.
Lo sebedinga amazwe abangabanika usizo abangabuya besekelane leMelika kuzinto zonke iMelika ethi zama ukuziyenza, ikakhulu nxa sokusiya kufika emhlanganweni yabo United Nations lento ezinjalo. Ukuhambisa $45 million eCape Verde, mina ngibona ngani imali encane kakhulu ekadinga sizinceda amazwe amaningi. Ikakhulu lawo awe Southern Africa afana labo Zimbabwe afana labo South Africa, kodwa eCape Verde ngenxa yobuyanga obukhona kakhulu imali engasebenza ukwenza imisebenzi eminingi kakhulu.
Kungani nxa uhulumende weMelika ethumela iziphathamandla zakhe ezwekazi le-Afrika evame ukukhekheleza amazwe anjenge Zimbabwe?
Ukuthi khonoko ukuthi eZimbabwe bona bayisola ngenxa yokuthi iZimbabwe ithatha amaplazi, bayisola ngokuthi iZimbabwe bathi kathesi ayinanzi amalungelo oluntu kahle kahle. Kodwa kungayisikho khonoko kodwa njoba nchilo okunye okwenzela ukuthi bekhekheleze iZimbabwe labo South Africa, yikhonoko ukuthi iZimbabwe leSouth Africa sezikhulumile zona zathi zima leRussia, zima langeChina. iChina yona evele kathesi lwisana neMelika ikakhulu kundaba Taiwan yokuthi iChina ifuna ukuthatha iTaiwan, eleRussia khonoko ukuthi lilwisana lelizwe leUkraine, yikho okunye osokwenza ukuthi ubaba uBlinken angadluli khona eSouthern Africa, yikho sokusenzela ukuthi khona bekhekheleza amazwana lawo eSouthern Africa lokuzwanana kwabe kube kuncane, kodwa iMelika ililizwe elidinga ubudlelwano obutsha lamazwe aweAfrika ukwenza ukuthi kusiya phambili bethole abantu abangabasekela nxa sokufika kubo-United Nations lamanye ama-resolution angafuni eyenziwe umhlaba wonke.
Lo ke ngumnumzana Butler Tambo ocubungula izombusazwe lezenotho. Kwelinye njabo udaba lwezemelika lamhlanje kulokhetho lokudinga ozamela ibandla lama-Republicans eNew Hampshire, lapho okungqikilana khona owayengumongameli umnumzana Donald Trump lo nkosikazi Nikki Haley. Ngesikhangele ezemidlalo, lapho esikhangela khona amaqembu azadlala kusasa kumidlalo yenkezo ye-Africa Cup of Nations. Iqembu leNamibia lizadibana leMali ngesikhathi sinye, eleSouth Africa lidlala leTunisia, eleZambia lizadibana leMorocco, emdlalweni wokugcina eleTanzania lizadlala leDRC. Isikhathi kasavumi ukuba siqhubeke sisonke, kodwa singakehlukani kesikhangele ezinye zenhloko zendaba. Ibandla le-CCC lilandula imbiko ethi ibandla le-ZANU-PF selihlela thola izihlalo ezinhlanu ngoba lingancintiswanga kulandela ukususwa kwabamela leli bandla kumthethwandaba. owayengumsekeli kamgcini isihlalo webandla le-CCC umnumzana Job Sikhala ulakho ukukhululwa lamuhla ngemva kokuvalelwa kwenyanga ezedlula umnyaka lengxenye nxa engatholakala engelacala kumbe elalo icala. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngoChris Gande. Ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sini.